So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Studio 7 ngomvulo ebuseni mhla ka 12 kuNhlolanja 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje inengi selichothoze umanyano weSADC ngokwehluleka ukusola ukuhlukuluzwa lokubulawa kwabantu ngamasotsha lamapolisa eZimbabwe
akukhathalekile ukuthi umuntu wakhona umthole senza imithetho iyalandelwa njengoba kunjalo akachaywa lowo muntu usadidulwa lowo muntu akahlukuluzwa lowo muntu umthetho wezimbabwe umthetho weSADC umthetho we-AU umthetho womhlaba sawuvumi lokho okwenziwa ngamapolisa lamasotsha ezimbabwe
siza kuzwa imbono yabalaleli ngokwenzakala kwezombusazwe ezomnotho kanye nenhlalakahle yabo
Mina ngingumama wentabasini, katamazukho la angena kwezinye indawo. Nganjani thina kithi angafiki. Mina ngifisa ukuthi ngabalala khomphana ku-water point noma e-charge ephansi. Mina ngumama ohamba ebusuku ngabo-2 ngiyedwa nge-bus stop 8 kilometers nandibhasi ebusuku ngo-2.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Iningi selichothoze umanyano weSADC ngokwehluleka ukusola ukuhlukuluzwa lokubulawa kwabantu ngamasotsha lamapolisa eZimbabwe. iSADC ihlangene kwele Ethiopia ngempela viki emhlanganweni weAfrican Union yaphatha udaba lweZimbabwe kanye lolweDRC. Embikweni ewethule izolo, iSADC isole inhlanganiso ezizimeleyo isithi izo ezisebenzelana lezitha zeZimbabwe ekuphehleni ukungahlaliseki. Isole njalo abantu abatshengisela ngodlame ngenyanga edluleyo, abanye babo bagqekeza abantshontsha ezitolo. Kodwa lumanyano awuzange ukhulume ngodaba lokubulawa kwabantu abafika phose amachumi amabili, ukutshaywa kwamakhulu, lokudutshulwa kwabaningi, ngokubikwa kwenziwa ngamasotsha lamapholisa. Iningi belikhangelele ukuthi iSADC iluphathe ngendlela engeyamanga kuhlangothi udaba lweZimbabwe. Umanyano we-AU uthi ulethemba lokuba uhulumende kamongameli Mnangagwa uphakathi kwemizamo yokuvuselela umnotho welizwe. Ngalokho, umanyano weSADC uyasekela uhulumende labantu beZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla.
Uyabuya ewaza nje. Kungelalutho lokho esebe lokho sikutshela ukuthi umngameli usenze lokho lalokho ngamaphupho izifiso eqinisweni akulalutho olubambekayo ngoba awusoze uhambe uyebuya ujimbile lapho oyekhona usuke kule ngxabane enkulu lapha ekhaya akulazibusiso labakhona le phela sebesazi ukuthi ekhaya le kuchithe igazi labantu ekhaya le kwephuka amathamba abantu ekhaya le abantu baphonga udojwa bephosele ezitolisini omama badlwengula umhlaba ukhangele
kodwa sizwile umanyano we-African Union ukhipha imbiko yokucothoza abangena ezitaladeni betshengisela bengacothozi amasotsha lamapholisa okutshengisa ukubana bayakholwa lokho okukhulunywa nguye umongameli ukubana hayi into le yayingani ijonge ukugenqula nje uhulumende ibangelwa ngabantu abenhlanganiso ezizimeleyo. Uthini wena ngalo?
Uyabona Khande labalaleli into le iyamangalisa. Kodwa ke thina abanye kasimangali ngoba kuwo umanyano we-AU wona lawo ungakhangela abanye abavela emazweni abo labo badlala uklubhu bathwele nzima emazweni abo ngendaba zombuso wona lo. Ngakho-ke nxa bengathi bayavikelana kakumangalisi angithi phela nxa bevikela kume bavikela omunye wabo ngoba kusasa kumbe namhlanje labo ziyabuya okwathiwa bafana kwelakiwe. Okwesibili yini inhlanganiso ye-AU engayinika iZimbabwe sesikhuluma into zomnotho imali lani lani anti bonke nje izicelo ezicelayo akumangalisi kumele bakhulume ngalizwi linye basole laba abacabangela ukuthi babadala udlame ngoba labo bazivikela emazweni abo labo bayabulala bayantshontsha ngabahlonipha abantu ngakho kakumangalisi bazakhuluma bavumelane laye kodwa kakulali uthonza phuma thina sikhuluma ingqubekela phambili yelizwe ayikhona ukuthabisana nje inkulumo ezingelamsebenzi
kodwa impumela yomhlangano we-African Union le ingayitshengisa ukubana umhlaba awunanzi yini indubo ezikhona elizweni ezibalisa lezi osuke waziqamba
kanti labalaleli thina abanye esesike sabhoda sahamba sahlangana labantu abavela emazweni ayitshiyeneyo umhlaba uwubona unje ulo mkhumbulo omfitshane njalo bathembe khona lokuthi bangakhuluma ngako kuza kwedlula ngoba kabahlali kulawo mazwe kabazihluphi ngakho yana nje iclub yokuxoxisana kabalandaba lakho yiloo lalowo uyaziphandela lapha khona laphana bayahlangana nje bayagwejisa njengabantu abadala ngakho vele akumelanga ke kusimangalise konke khonalokhu abakukhulumayo kabalandaba lo muntu kanti kungathi bona ababusa amazwe ekhona laseafrika singelandaba lathi khwabemzini ke sikhongihlana lalapha emahoteleni ama-conference center bazazihluphela nathi angithi vele babona kubo bona babasibusa ukuthi vele ngabalandaba lathi yikho besibulala besibopha besintshontshela besithethisa besiqambela amanga
lo mnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi ecobangula ezombusazwe ubexoxa le-studio 7 ecingweni eseGwanda silokhu sikudaba lunye untungamili inkomo we-studio 7 uxoxa le ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube
yinto ebuhlungu kakhulu nxa beyikhuluma ngaleyo ndlela ngoba ukhangele ukuthi umuntu olamulayo akhulume iqiniso ngalokho okwethulwa phansi kumbe okwenzeka phansi nxa ngaba amapholisa ehambe ayafica abantu bethwala impahla ezingasizo zabo ezitolo kulemithetho efanele ilandelwe ekuthini babotshwa njani baphathwa njani nxa sebebotshiwe basikwa njani emthethwandaba bagwetshwa njani akukhathalekile ukuthi umuntu wakhona umthwele esenza imithetho iyalandelwa nje ngoba kunjalo akachaywa lowo muntu kutadutshulwa lowo muntu akahlukuluzwa lowo muntu umthetho wezimbabwe umthetho we-sadak umthetho we-au umthetho womhlaba kawuvumi lokho okwenziwa ngamapholisa lamasotha ezimbabwe ngakho-ke abantu abakukhulumayo lokho abesadak bayalahleka kakhulu bathiya iqiniso njengoba linjalo yebo kuhamba akufanelanga kube lo muntu ongabuka ukuthi nxa usuthukuthele ngohulumende ubusungena kondlovu uthishe isitolo sakhe uthathe impahla zakhe ungene kodube uthathe impahla zakhe isitolo sakhe lobuyana yibugele ongafanelanga vele benzeke bungcolisa umsebenzi omuhle kangaka wabantu bezimbabwe okulwela amalungelo akho umuntu othisa isitolo somuntu kaleli lungelo lakhe umuntu ontshontshela umuntu kaleli lungelo lakho ngakho umuntu olelungelo emhlabeni lokuthi nxa esethukuthele athisa isitolo sakomakhelwane antshontshele umakhelwane
nxa sikhangela umbiko wesadaki lo ungathi kusasekhona yini esingakukhangelela kule nhlanganiso njengabantwana beZimbabwe
ububi beSADC ukuthi kubele sikhumbule ukuthi yona ngokwayo ilokho okuthiwa phecelezi liberation movement iyinhlanganiso eyakhele empandeni zalabo bahlangana ukuba bancedise ukukhululeka kwezansi yezwekazi le-Africa esithi i-Southern Africa ngakho sikhangelele okukhulu ukuthi kuphume kuSADC ikhuluma iqiniso njengoba linjalo iyakhele phezu kwalo
isikhalazo esikhulu iSADC engasizwisisiyo yikuthi ukutshaywa lokubulawa kwabantu lokube bebesenzani akukho emthethweni kwabuya kwabotshwa lalabo abaphikisayo abezepolitiki akukho emthethweni ngokutsho kanjalo kangitsho ukuthi laba kade betshontshela abantu benze okusemthethweni ngitsho ukuthi barongo bona abenzanga okuqondileyo kodwa laba kabafanele baphakamise umthetho bawuphathe kahle amasotha lamapholisa benze okubi ngakho-ke i-SADC nxa ingena endaweni enje ifanele ingene ngendlela ehlelekileyo elokubekezela eleqiniso njalo ikhuze ukuthi yebo kambe nxa ngabe kuletoyito esemthethweni akungabi lo muntu owebela omunye kungabi lo muntu otshisayo otshisa isitolo somunye kodwa phezu kwakho konke lokho amasotha lamapholisa lohulumende umele ahloniphe amalungelo abantu ahloniphe impilo yabantu aphathe kahle abantu yiyo into edingakala kusadak ngokuba nxa ingasakwenzanga kanjalo ingasakhulumanga kanjalo akulanto ezaqonda kusiya phambili iyabe ingasahlonipheki ayikhuze ngendlela efaneleyo. Abantu beZimbabwe balelungelo lokutoyitoya, balelungelo lokukhalala umsebenzi, balelungelo lokuhlala ngekhaya, balelungelo lokwenza yonke into ebhalwe kusekelo sombuso. Nxa ngabe kukhona izigebengu ezingene kulabo abenza okusemthethweni, zafika zachisa zatshontshela abantu, kazibotshwe zithoniswe ngokusemthethweni, hayi ukuthi zibulawe, hayi ukuthi omama badlwengulwe, hayi ukuthi abantu bachaywe bahlukuluzwe.
Lo mnumzana efidlela Ncube ingcwethi ecubungula ezombusazwe obekhuluma ecingweni lo ntungameli inkomo we studio 7. Umabhalane obona ngokwethulwa kwembiko kubandla lezanu PF umnumzana Simon Khaya Moyo uthi ngamanga ukuthi ibandla lezanu PF layabela abantu izembatho zebutho zomsebenzi ama-uniform kulabo ababetshontsha ezitolo ngenyanga edluleyo. Uthi labo abantshontshayo abatshonjalo kababuye bezobaqamba ababanikeza ama-uniform la. Lokhu kulandela omunye owabotshwayo umnumzana Shepherd Magorimbo obikwa watshela umthethwandaba ukuthi i-uniform ayeyigqokile wayithola kubandla lezanu PF. Lokhu kuphuma kumsakazo we-ZBC. Iphephandaba le-The Chronicle lithi untombazana owaba yindaba egudwini ngeviki ephelileyo ecela abesilisa ukuthi bemgqomise kungakafiki ilanga lezithandani le-Valentine's Day ulokhu engakatholi ijaha. Untombazana lo obizwa ngokuthi Ngundinye Ngeyiwo uLorraine Guyo uthi kalamalungiselelo alolusiko alolusuku lanxa ithole imbiko evela ebantwini abazinkulungwane eziyisikhombisa i-7000 evela emhlabeni wonke. Abanye bemthuka, abanye bemsekela ngokuthi ngakho-ke kalamalungiselelo alelilanga. Iphephandaba le-The Chronicle libika njalo ukuthi iqembu le-FC Platinum likhayendlule kungqakilana lele Horoya AC namhlantambama. Iqembu le-FC Platinum selivele likhona le eGini eConakry lapho elizadlala laleli qembu elababhoqa 1-0 enkundleni eBarberville Stadium koBulawayo. Umqeqeshi waleli qembu Norman Mabeza uthi iqembu lakhe kuzafanela lidlale ngonanzelelo langobuciko ukwenzela ukuthi linganqotshwa. Ngesizwe abalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp kunombolo ezithi 011-001-202-465-0318 ukuze siyifunde khonapha emsakazweni.
Isikhalazo esilaso thina endaweni yakithi sikhala ngebhasi kati amazukhola angena kwezinye indawo nganjani thina kithi engafiki lathi siyawacela ukuthi afike. Mina ngifisa ukuthi ngabalala khomphana ku-water point noma e-charge ephansi. Mina ngumama ohamba ebusuku ngabo-2 ngingedwa ngise-bus stop. Umangwe ngohambayo 8 kilometers ngilanda ibhasi ebusuku ngo-2. So singabazali sonke siyacela sibi siyacela nje siyancika sincenga ukuthi ibhasi lathi ifike endaweni yakithi kakhulu entaba simbi uzukhobana abaphuma lathi sicede lathi befike kithi. Ngiyacela shiwa bakithi hayi indawo yakithi shiyo ithwele nzima and ithwele nzima angazi kumbe sawonani okwenza ukuthi amabhasi siwezwe nje siwazwela kwezinye indawo thina singalawo.
Injani okhulumayo Mthulani Yendro obuya eKezi emangcwabeni akonyongoli kanye straight esidikidikini ubhidi nduna ye hayi thina siyazishokolela abantu bakithi nje ogogo omkhulu nabobaba nabomama bafowethu bavotela ezanu end of the day bakhala kithi abazali bethu bekhalithi sibathengele loba yini kodwa ma ubatshele ukuthi hayi bantu vusana amehlo libona bathi heyi siyesabukubulawa lina likhuluma ngoba lingazange labona ukuthi igugrawundi yayenzana abantu ngiyakhuluma abantwabethu kuphela. So mina nje hhayi abazali bona impi ababhekane layo bayazi ukuthi kurongo loko kwenzakalayo kodwa beyisaba khona ukuthi babona izihlobo zabo zibulawa phambi kwamehlo abo zihlwengulwa phambi kwamehlo awo abantu begige ingane phambi kwamehlo abo. So into ekhona lapho abazali bethu bayesaba, bacabanga ukuthi bengavotela enye iparty kuza kubuya kwenzakale khona ukhuyana kwakwayenzakala. So kunjalo kusukisela maphisa kusiyafika khonale phansi esentoziva, kusiyafika phansi khonale kusimukwe, akula thara kungamagodi umgwaqo kuhambeki, kuhanjwa phansi umgwaqo ukhona ngoba kusemathebheleleni, akula muntu ofuna ukusiza indawo naleyo. Yonke abantu babuya bezothatha imali beyakha izitulo kwezwa amabhizinisi, thatha imali ikhanjiswe eHarare yonke isiyalungisa imigwaqo yakhona besiyakudla bodwa laba abantu bempumalanga. So abadala bethu mina ngibasole kangako, bayesaba lokhu abakubona kwenzakala. So mina ngithi hhayi, umthokazi kumele ubone iplani ukuthi omunye lomunye ezibonile.
Siyabonga abasakazi be-Studio 7 namaqiniso elisinika wona angatholakali emsakazweni yamanga eZimbabwe. Momo wakithi mubi, mubi kakhulu. Angiboni kule nto engalunga lapha. Angazi kade sesingakusebenzisa kuyini, ngoba i-demonstration kayivumi, amavoti kawavumi, omakhelwane bethu abasincedisi, amazwe alamandla kasincedisa asekela senjalo. Angikwazi, sizacela kuNkulunkulu kuphela. Lo okhulumayo K Makalova Plumtree. Yasi sebunzimeni.
Kunje nje bayakhala yeyintengo ngamapetrolo, izinkwa zikhwelile, wathi eva yomkhulumi yawa, bakhuluma into engekhoyo. After 1 year kumele kuvotwe, uzasilethe isinkwa upresident, asilethe ibhaka lilethe ibhanzi, abafida banike amathokazi enkomo, abanike namakhuba okulima imdududu leyi bagade, bakhothe ngalo lonke udubulo lwesilubona kathesi. Never, akula lutho abantu bezimbabwe impilo yabo, impilo yabo bavele bajwayela ukuphila nzima, bazaphila nzima nabantwa babo lezi zizukulwana zabo, akula kutshintsha. Mina okwami engikutshoyo ngithi Chamisa, yekela ukuncedisa umnangaba embusweni wakhe kuphela zwi, akhangele ithuba lakhe azaliphiwa nguNkulunkulu lokungena embusweni esevusa yena, hhayi ukuhamba ekhiphela abantu izijesu ukuthi kophani izijesu ezinami njani. Ngazazi lezo zijesu ukuthi zingene njani kulabo bantu. Akhangele zakhe azaziphiwa laye, lawo zaba lezi zakhe izijesu azaziphiwa laye. Ikho engikutshoyo ukuthi abantu baleli lizwe akula lutho abangalulungisa, batatazela kathesi bayenze nje, bajika kusasa bamfuna upresident ena lwesibuye kathesi. Yikho ngisithi kame ngalolo hlupho. Ngiyamxhosa kakhulu advocate Chamisa ukuthi ahlale phansi abuke laye ungumntwana njengawonke abantwana bezimbabwe, kugelwa ngumnangagwa. So laye kabuke umnangagwa yenza into zakhe namasotsha akhe, hhayi kugijima esiyakhipha amasotsha ebunzimeni wathi wathi. Hhayi, abantu bezimbabwe bayizithutha kakhulu. Umuntu wangkhona uyamthola ehawula ehlupheka, ehlutshwa ngomunye umuntu umlamlele. Ngemva kokumlamlela uyathatha nalo muntu ade emhlupha akugijimiselaye, akubuze ukuthi ubuvele ufunani uzolamula. UTsvangirai uzamile ukulamula bese siphakathi kodubo olukhulu kakhulu, wangena walamula. Kodwa ngemva kokulamula ngimbone esekhitshwa futhi egijinyiswa kuthiwa ubuvele uncengane. Umuntu othuthukisele leli lizwe ngupresident uMgadi, hhayi wena Tsvangirai, phumphele wakhitshwa kuphela uzwalisifela umuntu kamlima zange awubone umbuso. Yikho kade kufuna ukwenzakala uChamisa ukuthi laye alingise uTsvangirai, uzagijima aphuma phele kungela hlatholeyo esevise yonke into, mkhono everything, ilizwe labotoka. Kayekele kunjalo, bazibonele abantu bezanu ngokwabo lokho, ngoba leli lizwe bakhingelabo abazibonele. Nxa liphela liphelele ezandleni zabo. Ngiyabonga, ngimkhalaza moya njalo ngiphuma ethudwayo.
Labo ngabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze siyifunde khonapha emsakazweni. Lawe ungasithumela owakho umbiko, usitshele okwenzakala kwesakho isigaba, kumbe ubingelele abangani lezihlobo. ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkulungwane lenkulungwane zabantu be-Iran zifolile emadolobheni alelo lizwe ngomvulo. Zinanza iminyaka engamachumi lane selokhu kwaba lomvukela wabokholo lwesi-Muslim Islamic Revolution. Abakade befola bebechothozele eMelika njalo bebukisa izikhali zohlobo olutshiyeneyo esigodlweni se-Iran eTehran bechisa iflegi yeMelika. Iqembu lama-Taliban lithi lithemba ukuthi inkulumo elilazo lohulumende weMelika iza kuba lempumela enhle eyokuthi benanzwe njengeqembu elisemthethweni njalo elingasebenzisa amahofisi alo eQatar ukanti lizancedisa ukuthi kuphele impi e-Afghan. Iqembu leli belisebenzisa ihofisi eseDoha esigodlweni iQatar kusukela ngomnyaka ka-2018. Iningi eMelika lilokhu lixoxa ngombuthano wama-Grammys alunyaka oqhutshwe ngesonto ebusuku lapho abahlabeleli bengoma zohlobo olutshiyeneyo abathole isicoco zokunanza kumsebenzi wabo. Umculi uCardi B nguye othethe isicoco sokuba yintshantshi kumculo we-rap njalo ucule ingoma yakhe edla ubhedi ethi Money. Iningi lijabulile kumbona elomkakhe layo oculayo u-Offset. Unkosikazi kaBarack Obama owayengumongameli eMelika uMichelle Obama uphose wehluleka ukukhuluma ngenxa yomsindo abantu bemthabela lapho ezama ukuthi ababingelele. Uqhubekile njalo ngenkulumo yakhe eyamukelwe kakhulu ngabantu abaningi njalo iningi lokhe lisithi liyafisa ukuthi ngabe ngibo abelokho bese sihlalweni kula khona kathesi. Ubekhuluma eLojada Pinkett, uLady Gaga, uJennifer Lopez, kanye loAlicia Keys. Abanye abaculi abaludumo kulumbuthano bekunguDolly Parton, uMiley Cyrus, uDrake, uNeo, uFantasia, uSmokey Robinson, uDiana Ross, labanye abaninginengi. Asizweni umculo kaChildish Gambino, uDonald Glover weAtlanta, omunye umculi othole izicoco ezimbili ngengoma ethi This Is America. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now. Look how I'm living now. Police be tripping now. Yeah, this is America. Guns in my area. I got the strap. I gotta carry 'em. Yeah, yeah, I'ma go into this. Yeah, yeah, this is gorilla. Yeah, yeah, I'ma go get the bag. Yeah, yeah, or I'ma get the pad. Yeah, yeah, I'm so cold like, yeah. Yeah, I'm so dull like, yeah. We gon' blow like, yeah. Slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. Look how I'm geeking now. I'm so pretty. I'm on Gucci. I'm so pretty. Yeah, I'm on Giddy. Watch me move. This is Sally. Lo ngumculo kaChildish Gambino uDonald Glover weAtlanta khonapha eMelika obehlabela kumaGrammys alonyaka yena othi This is America othole izicoco ezimbili ngalingoma kumbothano wonalo wamaGrammys ngesonto. Namhla kwezomculo sileqembu leBlock le Black umfolosi besithi eGwelutshena lizananzelela ukuthi bayihlabela ngobabo ubuciko njalo akusiyo le ejayelekileyo. Bangani bathi labo hayi kanti kusenkayi kodwa yini lapho kulamajaha amahle khona lizizwele.
Ngiyagithi, ngiyagithi. Ayibo, Yagiti ngoma yagiti
Ishayen bafana bagiti Ibamben bafana bancane nje Ishayen ibamben icine
Yagiti
Ishayen bafana bagiti
Yagiti
Ibamben bafana bancane Ishayen ibamben icine
Umgido lo
owagiti
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 kaya
Ishayen ibamben icine
Umgido lo
owagiti
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 kaya
Ishayen ibamben icine
Isikicha
yesagiti isikicha yesagiti
Sona
Ishayen ibamben icine
Isikicha
yesagiti isikicha yesagiti
Dabes ne
Lama la puma ne
Dabes ne bu
Lama la puma
ne Dabes ne ne
Lama la puma ne Daba la shona ne
Dabes ne
Lama la puma ne
Dabes ne
Lama la puma ne
Dabes ne ne
Lama la puma ne Daba la shona ne
Yebo-ke sibonge umculo weBlack Follows ngezinye indlela abathi bona hayi emandebeleni bahle abanewethu kakho ngijolo yedwa ongabokekiyo sibuliwuzwa ke lo mculo ophuma ngapha emsakazweni weStudio 7 eWashington singakaluqhubi uhlelo lwethu lalamhlanje ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela iningi selichothoze umanyano weSADC ngokwehluleka ukusola ukuhlukuluzwa lokubulawa kwabantu okubikwa kwenziwa ngamasosha lamapolisa eZimbabwe. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lalamhlanje. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington.